kuyadanisa kakhulu ukuthi president Ramaphosa nohulumende wakhe sebecabange khonokho ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero. Mbone ngani bahambanisa kodwa kumangalisi lokhu ngoba phela inhlala yenzabo zanu PF ukuthi kuvame ukuthi bona bathi abantu bezalo kuphela abantu abalobunganela ibaba ngama-national hero. Siyabona ukuthi akusukwana lapha kungcwatshwe umuntu wezanu e-Heroes Acre obekade sazakala ngokuchaya abantu khonokho mbone ngani kutshengisa ukuthi uhulumende lo akala nguquko ayilethileyo kangako. Siyazi njalo ukuthi abebutho vele abathanda ukuthi abantu abangalwanga impi yenkululeko zababe ngama-ovet bahlonitshwe kweZimbabwe.
Uchaze ubaba uTsvangirai njengomuntu obehlezi ekhankasela ukubana kube lokhetho olukhululekileyo njalo olungela dlakela. Ngalokho umnanga kwa uthi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela ebalulekileyo njengendlela yokuhlonipha ubaba uTsvangirai lo mbuso wentando yeningi ekade ewulwela. Uthini ngamazwi akhe?
Kunzima kakhulu ukuthi simthathe ngamazwi yakhe upresident Mnangagwa ngendlela yokuthi inhlala yenza yakhe nezenzo zakhe ngezikhathi zokhetho. Singakhuluma ngo-2002, sikhulume ngo-2005, sikhulume ikakhulu ngo-2008. Sibona ukuthi yena nguye owayephethe isibanga esikhulu kakhulu esenza ukuthi abantu abaningi baphelelwe yimpilo ngesikhathi sokhetho oluka-2008. Izenzo zika president Mnangagwa zitshengisa ukuthi hayi lapha ukhulumela nje ukuthi abantu bamqhakezele